Ubuso lakala kwendlela zokuhambisa singathi public transport kuyingozi kuZulu ekumemethekiseni igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantu bayaminyana kakhulu ezilindweni lapho abalindela khona ukugada uzupho njalo futhi bathatha isikhathi eside yathola ukuthi umuntu uyalayinela ibhasi okwamahola amabili emelele ukuthi azathole i-transport kukanti lamabhasi akhona vele ayimkhehlekhehle file futhi malutshwane uyathola ukuthi ibhasi yakhona ukusuka edolobheni siyafika endaweni enjengemakhandeni kumbe eluveve iyaphosa ithathe phosa ihola lonke ngoba kuvele kuzifele kuyibhasi kwakhona kugijimi kuyingozi-ke khonokho yikho sisithi thina uhulumende kavumele amakhombi athwala abantu ngoba abantu babe bebalutshwane bama isikhathi eside esilindweni njalo baphanga behle behlukane
usupho lwamanzi solunjani njalo singathi lalo lulomthelela ukumemethekisa igciwane le-COVID-19
udaba lwamanzi kalukalunye noma i-City Council yayisitshele yathi kuzaphela lokhu siyafika u-15 March kodwa namhlanje sikuMay lokhu ekusesele ndawo abantu abaswela khona amanzi ahlanzekileyo ngesikhathi sikubona ngani lokhu noma sokungcono nje imizila siqathanisa lekuqaleni komnyaka ukuminyana kwabantu ezibhoraneni uzeni sokungconywana kodwa lokho kuyisimo esibucayi esingathabisiyo kukanti abantu hhayi iziqondiso abazilandeli kangako ngoba abantu bakhathazeka kakhulu ngomkhonomo welizwe ngamabhasi amanzi lokuswelela izimuli kibo yiyo into eqakathekileyo khathesi kulokulandela izinqumo ze-COVID-19 kukanti njalo sithi bazazilandela njani eqinisweni abantu bona beminyezeliswa endaweni ezinjenge azozupho beminyana bengaphiwa ithuba lokuphefumula kwenza abantu bacine bethi kanti okuvele ungayisikufa kuyini.